Benze lokhu kulandela ukuqhokozela okumangalisayo eCapitol Hill lapho abalandeli bakaTrump abangene khona ngenkani besithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Amapholisa abika ukuthi kubhubhe abantu abane kulandela ukuqhokozela lokhu okwenze amalunga edale leSenate leHouse of Representatives abaleke eCapitol Hill. Aphenduke kuleyo ndawo amasotsha lamapholisa sebebophe abanye abalandeli bakaTrump othi waqhelwa nguBiden kukhetho lukamongameli. Bekuhlafunwa udaba lwama-electoral votes awesabelo se-Arizona abalandeli bakaTrump bengena eCapitol Hill. Umnumzana Ted Cruz owebandla lama-Republicans labanye bakhe kade besithi ama-electoral votes awesabelo lesi kawuqondanga lawezinye indawo. Kulandela ukuthukana okwamahola ambalwa, umnumzana Pence, umsekeli kamongameli, wethule umbiko othi sebevumelene ukuba uBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump waba langamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The whole number of
ukhetho lukamongameli kulama electoral votes ayi 538. Ngakho ke nxa ukuthi umuntu enqoba kumele athole ayi 270. Lapha ke sibona ukuthi umnumzana Joe Biden uthole ama electoral votes ayi 306. Bese kusithi ke umongameli Donald Trump uthole ayi 232. Sokumele kubhalwe phansi lapha edale.
The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives.
UTrump ovalelwe inkundla zakhe zokuxhumana eTwitter leFacebook izoloko sihlwa kulandela ukwethula kwakhe imibiko okuthiwa ingamanga. Usesithi uzasekela uBiden ukwenzela ukuthi angene ngemfanelo esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 Zibandlela. Kulabanye abakudalela ecabinet abasebefuna ukumsusa esikhundleni, njalo labelezikhundla eziphezulu kuhulumende wakhe asebetshiya umsebenzi besithi kabavumelani lokwenziwa nguTrump. Baningi abantu abadabuka eZimbabwe abacothoza okwenziwa nguTrump. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Into eyenziwa ngumnumzana uTrump kwele Melika le bakuthi ngesikhiwa yi-mockery of democracy, yikho okutshengisela ukubana umuntu uyabo sufunwa ngumbimbindoga, umuntu othi ona hhayi kimi yikho okulungileyo kuphela, kwabanye hatshi akulunganga. Kubi khona kwana ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Rafael Mthombeni odlala eMelika.
Kanye ukuthi kulomkhenke omkhulu kakhulu okhona phakathi kwelizwe leli, njalo ungakhangela abantu ababedemonstrata uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa abakade bedemonstrata. Kulabantu abangafanani lalaba abangekho lapha abakhona phakathi kwelizwe abahlezi ezindlini. So nxa ngikhangela lapha mina ngibona ngathi kuza kuya ngokuthi i-next elections eziza kwenzakala iminyaka emibili, iminyaka emibili elandelayo, impumela yakhona iza kuba njani. Bekungaba kuhle ukuthi nxa kungaphinda ukuthi uBiden athathe izindlu lezi zombili okweminyaka emibili engu-4, bembona ngathi bekuza kwehla, bekuyadida kuye phansi. Ngoba uTrump esuka lapha ulungiselela le iminyaka emibili ukuthi bayabuya sebezama ukuthi bathathe iSenate injengakhona lokho. Yikho ke ngibona ngathi sibili ngikhona sizabukela lapha idrama. Kodwa ngiyakholwa ukuthi uBiden njengomuntu omdala uza kwehlisa ama-tempers la ukuthi kuye phansi.
Kulabanye abasola indlela amapholisa avimbe ngayo abalandeli bakaTrump abangene ngenkani eCapitol Hill. Bathi bekuza kufa abantu abaningi lokhu ngakwenziwe ngabantu abansundu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugibs Dube.